Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 16 kuNtulikazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamajumi amabili lanhlanu laya ku-1089.
Isikhwama kasilamali, so angibone ukuthi inhlala kahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review lay.
Umphathintambo wezemali uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla.
Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe, ikakhulu masikhangela lokhu i-government yadingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation.
Liyanda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kunkulungwane elamachumi phose ayisishiyagalolunye 1089 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalichumi lambili belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abangamachumi amabili lambili ngabatholela umkhuhlane khonapha elizweni. Asebefile balokhu bengamachumi amabili njalo asebesindile kulomkhuhlane labo balokhu bengamakhulu phose amane 395. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 581,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilichumi lantathu 13.4 million. Umanyano we-African Union wona uthi e-Africa sokufe abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,238. Asebebanjwe lomkhuhlane kuleli zwekazi bona bangu 594,841. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla uza kwethula umbiko wakhe waphakathi komnyaka ophathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende owe-2020 midterm fiscal review statement, lapho iningi elithi likhangelele ukuthi aphathe udaba lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Osomabhizimusi labo bathi bafuna ehlise imithelo. Umbiko kaNcube lo uza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla uhlonzi osokubangele ukuthi i-inflation ikhwele iye ku-737.26%. UNcube uza kwethula umbiko wakhe edale lePhalamende lapho ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga alo azaphatheka kulumkhosi lanxa engananzi uMongameli Mnangagwa yena okhangelelwe ukuba khona. Sibuze ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba kuchera ukuthi kuyini okungakhangelelwa nguZulu kulumbiko.
Kathese abantu bathwele amagabha avuzayo, bathwele nzima sibili nxa ungakhangela ukuthi i-economy iyachabalala, isisindo semali yelizwe siyagugudeka mihla ngemihla, intengo iyakhwela mahlayana, abantu abaningi kathese kabasela msebenzi, imisebenzi kayikho. So abantu bayabekhangelele ukuthi ubaba uMthuli Ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi i-economy ithuthuke, abantu bathole imisebenzi, intengo istabilize. Njalo kulabo abasebenzayo bekhangelele ukuthi uzakhweza ama tax free thresholds umbe izimali ezibhadalwa umthelo, ngoba khathesi sesisidla imali yonke umbe isalary yonke. So abantu bayabekhangelele into eziningi kakhulu, ama business bayabekhangelele ukuthi ubaba uMthuli Ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi labo basebenze kungela ukujimisana lamapolisa, abuye lamapolicies aclear, amapolicies angenza ukuthi abantu bonke nje baphile impilo engcono.
Uqakatheke okunganani umbiko lo?
I-midterm review lay iqakathekile kakhulu, ngoba kusukela ngozibandlela besile budget esasilisebenzisa, i-budget elethulwe ngomnyaka ophelileyo. So i-review lay iyabe isitshengisa ukuthi besilandela yini okwakumunyethwe yi-budget lay kusukela ngozibandlela i-budget leli liqala. Kodwa ngokubona kwami izaba ngeyokukhala kuphela i-review lay, ngoba ubaba uMthuli ikakhulu ngesizathu ese-COVID-19 usebenzise imali eningi kakhulu, njalo angiboni i-review leyi iletha utshintsho olukhulu kakhulu kunhlalakahle kaZulu, ngoba iyabe isitshela ukuthi sasebenzisa imali eningi kundaba lezi eze-COVID-19, njalo isikhwama kasila mali. So angiboni ukuthi inhlalakahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review leyi. Abantu akumelanga bakhangelele into enkulu kakhulu kusuka ku-review leyi, ngoba uba uMthuli kala mali yangkhona ukuthi ayenze abantu ababe bekukhangelele khona.
Umnumzana Masimba kutshera ucubungula ezenotho, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapholisa. Kumaviki ambalwa edluleyo, uShunguze Moyo Katshe olipholisa ubotshwe wamiswa enkantolo esetheswa icala lokuthuka uMnangagwa ngokuthi ufana lekondom esebenzileyo. Kuliviki kumiswe elinye njalo ipolisa emthethwandaba uMilton Murairwa laye esetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi sokumele ehle embusweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Ukansila we-MDC emaswingo uMnumzana Godfrey Kurawone laye ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokubotshelwa icala elifanayo. UKurawone ubikwa wathuka uMnangagwa ngamazwi okuthi sokumele asuswe embusweni ngoba esehlulekile. Izolo osakhulayo uNamatayi Kwekweza ubotshwe okwesibili ngemva kokutshengisela esola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso. Ukubala ikuthanda, ngoba baningi abantu asebebotshiwe lonyaka ngecala lokuthuka uMnangagwa lanxa nje wathi engena embusweni wathembisa ukuthi uzavumela abantu ukukhuluma abakufunayo. Abalwela amalungelo kaZulu bathi uMnangagwa wenza xathu okwakusenziwa ngumoyi uMnumzana Robert Mugabe. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Jabulani Ndlovu.
Icala lokuthuka uMongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe, ikakhulu masikhangela lokhu i-government yathi ngena yazibiza ngokuthi i-new dispensation. Akumangazi ngesikhathi sikamgabe ngoba vele into eyayijayeleke ukwenzeka. So kuba yisimanga kakhulu ukuthi i-government le ka Emmerson Mnangagwa ethi yona i-new dispensation mayiqhubeka ngezinto ezasenziwa ngumgabe kusuka kube nzima ukuthi sizwisise ukuthi kona ngempela bajonge ukubisa utshintsho yini. Futhi kuyamangaza kakhulu ukuthi amacala amaningi nxa kuthiwa umongameli uthethisiwe uyabe engathethiswanga ngoba kuyabe kuliqiniso. Njengale eyokugcina le engene namhla enkantolo kuthiwa uthi umongameli sehlulekile. So angizwisisi mina ngesingami ukuthi why nxa uthi umuntu kahlulekanga ebojwa. Maybe nxa uthi uqambe amanga kabotshelwe phela ukuthi ufakaze into engayisiyo. Kodwa uma uthi ukhuluma iqiniso akumela ngebojwe ngoba iqiniso ubani lobani uyakubona ukuthi kona umongameli wehlulekile. Wehlulekile ukubusa, asonhlamba, asocala kumele umuntu elibotshelwe and asokuyeyisa. Ma umuntu uyehlulekile, uyehlulekile.
Wathi engena embusweni uMnangagwa, wathi amalungelo abantu uzawahlonipha njalo uzabavumela ukutsho yiloba yini. Ungathini nxa sesikhangela okwenzakalayo lokho?
Into enhle ngesithembiso yikuthi kuyafika ilanga lokuthi usigcwalise leso sithembiso. Yebo wathembisa uMongameli Mnangagwa isikhathi ethatha isikhundla sokuba ngupresident welizwe. But safika isikhathi sokuthi ebonise ukugcwaliseka kwamazwi akhe. Ubani lobani uyakubona ukuthi kona wehlulekile ukugcwalisa amazwi akhe. Akula difference between umbuso kaMnangagwa lombuso kaMgabe. Iyazifananela. Idifference yiface kuphela. But nxa sesikukhangelisisa ama-repressive laws, imithetho le incindezelayo le kukhona, ukuhlukunyezwa kwamalungelo kuloku akukhona, and this time kuwes. Why ngithi kuwesi ungakhangela ukuthi ngesikhathi sikamgabe babebulala abantu at least ngendlela efihlakeleyo. Kathesi emini libalele abantu badutshulwa, emini libalele abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa. So kuyacaca kusobala ukuthi kona umbuso lo awutshintshanga. Umbuso lo in fact nxa utshintshile utshintshe ngoba usuwesi kulalokho wawuyikho esikhathi sikamgabe.
Uthini ngokubotshwa kukaNamatayi?
UNamatayi into kade yenza yikukholisa ilungelo lakhe oliphiwa yisekelo sombuso. Isekelo sombuso siyamvumela ukuthi ule freedom of expression, uyavunyelwa ukukhuluma lokho akucabangayo. And ekade kwenze parliament, ekade ebhikisha ebonisa ukusemcabangweni wakhe. Akazange wayenza msindo, akazange wayenza dlame, akazange waphambanisa umuntu. So isizathu sokuthi ubotshelweni asikho ngaphandle nje sokuthi bafuna ukuthi bebonise ukuthi bona baphezu komthetho, njalo akulanto engayenziwa lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu. Kubuhlungu ngoba ngumuntu wesifazane njalo osamncane if ungaphambanisi le minyaka yokuzalwa ngu-21. Ma i-government izafika kulelo zinga lokuthi intsha iyayincindezela ukuthi ingakholisa amalungelo abizwa i-constitution, kusifaka ngaphi ezilizwe? Kuthe kubonise nje ukuthi ezilizwe thina akula lapho esiyakhona. And kubonisa ukuthi kona i-government ayizimiselanga neze ukuhlonipha isekelo sombuso. Ngokunjalo ma ingazimiselanga ukuhlonipha isekelo sombuso, kusichiya ngaphi thina ezabantu? Kusichiya ezingeni lokuthi sizaphila sihlukumezekile. I-constitution izaba i-constitution ngebizo njalo ingalandelwa.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Lanxa sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa, uhulumende uhlezi esithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Kulabantu abanengi abakade bezama ukungena edolobheni lakobulawayo bevela emalokitshini atshiyeneyo ababikwa bebuyiselwe emakhaya ngamasotsha lamapolisa izolo. Esithi aseqalisile ukuqinisa isandla kumigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Amasotsha lamapolisa la abikwa ebedlulisa abantu abalencwadi ezibavumela ukungena edolobheni kuphela. Uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi usezaqinisa njalo imigoqo yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Inani labantu abathola lomkhuhlane elizweni yilo elihamba phambili kulezi nsuku.
Umnanga kwalaye ucizelele izolo ukuthi uza kwethula iziqondiso ezintsha ngenjongo yokwenqabela lomkhuhlane. Kodwa abanye bathi injongo yakhe emqoka ingaba ngeyokuvimba ukutshengisela ukuqoqwa ngabanye mhlaka 31 kulinyanga besola uhulumende wakhe. Kulembiko ethu sela uZulu enkundleni zokuxhumana ethi ngalokotha atshengisele uzawukhomba umuzi onotshwala. Akwaziwa ukuthi limbiko ivela ngaphi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe ubuziwe ngalimbiko edalele parlamente kanye leyokuthi amasotsha atshela abantu ukuthi bengangeni edolobheni mhlaka 31 kodwa wathi kazilutho. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube.
Oqale ngakutsho ukuthi ngembiko lephumayo egcwele kuFacebook ngokuwethusela abantu ukuthi bangangena ezitaladini libandle libusayo leZANPF labanye nje abasekeli bayo kutshengisa ukuthi sebethukile ngokuthi bakwazi ukuthi into abayenzayo vele ayihambi ngendlela njalo abantu bazondile kakhulu xa bengatshengisela kutsho ukuthi kungagenqulwa umbuso wabo lo ongahambisa nilabantu ohlukuza abantu empilo esinzimakho. Kodwa ngombono wami imbiko imbiko nje kodwa yona vele ngendlela engibona ngayo iyona igovernment izavala ngaleyi into ekuthiwa yilockdown bazisebenzisa umkhuhlane wecorona ukuvala abantu njalo futhi kuyabungela umuntu ophuma phandle yikho bangakusebenzisa. Kodwa kwembiko nje kuphela akungeke kwethusa abantu ukuthi bangaphumi bayetshengiselela ngalokho abafisa ukuthi batshengisele ngakho.
Yena uZulu lenhlanganiso ezijeneyo bakhanya babambene yini ngenjongo yokutshengisela mhlaka 31?
Abantu bangeke besaba ukuthi bangene esitaladini ngegciwane lelikhona le-coronavirus, but into abangayesaba ngamasosha la azabe sihazi wagcwalisa idorobho lonke esethusela abantu ngembobho njengokuthi nxa kuthiwa yi-full scale lockdown ezabe sikhona ukuthi uthi kuyabona la muntu yabe phuma phandle kumbe siyanga. Kodwa nxa kunje kungela lockdown ukuthi is being enforced by soldiers and police abantu bazangena batshengisele ngoba leli ukutshengisela okukhona abantu abaningi batshengisa ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abaningi bazondile phandle lapho abantu abathaba ngabantu baganunu wabo ngesimo somnotho esime ngayo kulelizwe. Nxa kungasoze kube la masosha boda esethusela abantu bazaphuma bangene but batshengiselele kuloba kukhona lowo mkhuhlane kumpungekho.
Uhulumende uthi ngenxa yegcikwane le-coronavirus usezaqinisa izibopho zokwalela abantu ukuthi bahambahambe. Ubona ngani lokhu akusoze na kwenze ukuthi abantu besabe ukungena ezitaladeni bese saba lona igcikwane le-coronavirus?
Engingakutsho ukuthi ngokuhlangana kwami labantu labantu enhlangana labo engihambisana labo nje laba ama-organizations siyazibonela ukuthi hayi abantu abaningi bakhanya angani sibile indaba yokuthi bangene batshengisele bayayisekela kakhulu. Kodwa nje into ekhona nje ukuthi ihulumende yakithi le siyafaka abantu ukwesaba ukukhulu kakhulu njalo sihlebe abantu abanye esebesithi sihambisana labo kuma-organizations ayo kuthiwa ngangaphikisana lehulumende mbophosini asebathengwa asebadla imali ezimali zeZANPF asebesenza kuluma bese tshela abantu bethundubeza abantu kwentweni zombangazwe abantu balesifiso. Kodwa iproblem sayo ukuthi iZANPF iyahazi imali ibhadala abantu abanye abayisebenzisa even kunapho opposition asabambananga njengoba sezwa ukuthi even amanye amabandla like kunapha koBulawayo akhuluma athi azabambeka entweni leyi kutshengisela ukuthi abantu abanye kwabanye abambananga. Kodwa uZulu nje in general abantu i-demonstration bayifuna but sebekhadele.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi ahlawule owesifazana uLoveness Chiriseri imali engamadola eMelika edlula inkulungwane $16,000 phezu kokudutshulwa kwakhe ngamapholisa kuroadblock ngo-2018. Iphephandaba leHerald lona lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isithathele abantu abetheswa amacala enkohlakalo impahla engena ku $100 million. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbulani kustudio 7 okhulumayo ngutobias chuma ungombani bengathaba nxani ngandlulisela lama umlayezo wami mina ngi-MDC sendala ekathwangira eka 99 isicelo sami bengicela kubaba uchamiso advocate chamisa lo mama uthozani khuphuthi kababambani bengahle bexegwa izanu ngoba izanu iyakwazi ukuthi izandla zazibomvu zigcwele igazi so idinga ukuthi wena kuchamisa abantu bakho begcine bebulalanele bakathokozane uthiwe lawo usungcolile njalo sifuna ukuthi siyafika ku-2023 siyi-one party hayi khona lokhu amarala la lenzayo mama khuphe kula e kanti kubi ngapho ukuthi umntwana uthi uchamisa akukhokhelele abantu wena njengomother founder we-MDC ulandele emuva umpha ama-advise iphathi iqine siyacela ukuthi libambane liyekele lokho okuhamba lithathelana amahhofisi lisenza njani liyangisa thina silivotela kangaka silisekele.
Sawubonani masakazi we-studio 7 ngiyajabula ukungiyaphakathi kohlelo lwenu okhulumayo ngingusiphindi wasenkayi ngokuhlala ngilapha ngasejobeki ethembisa ngithinke ngiphawule mayelana lo daba lolo olukhunywa lo ngumfowethu lo waseplumtree lo othi i-MRP nomqondisi bakhonfuse abantu ukuthi bengasideleki ungananzelela eqinisweni thina i-MRP ayisikuthi ukuthi iyazonda abantu besishoneni ngithi ngimchazisele lo mfowethu i-MRP ayizonda umuntu wesishoneni izonda isenzo sang khona sithi i-system hayi vele ayizondi umuntu izonda i-system yenziwa ngabantu besishoneni so lapha ngizama ukuthi ngichazele umfowethu imbangela esithi thina okumele yenze sithi abantu bengaphatheki ngoba singathi siyananzelela ukuthi sesisetshenziswa yiyo phela i-MDC le ukuthi ngoba yona ikhona inhloso eyifuna ukuthi iyifeze kuzanu-PF so sifuna ukusebenzisa thina njengabantu bemathekeleni at the end of the day akulalutho esilutholayo thina njengabantu bemathekeleni so sithi kungcono ukuthi sihlukane labo bezenzele bona njengokuqala kwabo ngoba ungathi yananzelela manje kuyachitheka igazi kufa abantu thina salahlekelwa kakhulu ngabantu abemathekeleni isikhathi sekugrawundi so asifundi kube ukwenzakala into enjengaleyo njengabantu bokuthula be-MRP siyakhuthaza ukuthi abantu bakuthi bangangeni kulesi sitereo ngoba kuyahlupha ekugcineni wona ibaba le gaini thina akula nto esiyitholayo cela bakithi isixolele i-alliance ngiyabonga.
Sanibonani masakazi linjani? Msakazi wami le ndaba yomkhuhlane le-COVID-19 njengoba sokungani inani lakhona lapha kithi eZimbabwe liyanyuka kakhulu. So ngokubona kwami hayi uhulumende kuzaba nzima msakazi kuzoba nzima. Lasekuqaleni sangaka ngaphawula ngakho ngibona ukuthi inani umenyuka isiyaphezulu. Uhulumende wezano angiboni ukuthi engakwazi ukumelana lakho ngaphandle kokuthi ngicela usizo kwamanyamazwe beze bezoncedisa lapha lalapha ngiboni umsakazi wami angiboni ngendlela esebenza ngakhona izano ngoba la manje abasebenzi bakhalala imisebenzi bayenzani kubonisa nje sobala kubonisa sobala umsakazi wami ukuthi izano hayi kuyasinda mpela into leyo mkhuhlane lo kuzaba nzima kakhulu asazi njalo mhlambe izonyuka iphelele kobo 1500 ingadluli kakhulu iyephezulu kodwa ingabona singena kobo 3000 kusiya above kuzaba nzima kakhulu umsakazi wami elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi izano ingaba kwazi ukuthi uhulumende wakhona ekwazi ukusebenza ngendlela efaneleyo ukuthi evimbe lo mkhuhlane. Angiboni umsakazi wami.
Labo kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Inhloko kahulumende wakweli Tunisia yehle esihlalweni izolo yajiya kulokuzamazama okukhulu kuhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Udokotela okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kuleli umnumzana Anthony Fauci usesole kakhulu uhulumende kamongameli Donald Trump ngokuqhubeka emchothoza. UFauci uthi uhulumende kumele akhangelane lokulwisana lalomkhuhlane uwona osubulele abantu abangu-140,000 eMelika. Usuhlasele njalo abantu abangu 3.6 million. Ubudlelwano phakathi kukadokotela Fauci lomongameli Trump abukho buhle ngoba uFauci kafumelani lezinye izinto ezenziwa ngumongameli Trump ezifana lokwala ukugqoka imask kanye lokuthi izikolo kumele zivulwe kuphela lanxa umkhuhlane lo usabhahile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika umnumzana Lawrence Dube.
Umkhuhlane weCovid ngapha eIndianapolis ungcono manxa sikhangela amanye amastate. Iye ngani iyakhulakhula ke amalangeni adlulileyo ngikhuluma ngepercentage. Kodwa ngapha kungconywana ngoba ngibona isikhathi esiningi abantu abaningi noma sikhamba kuma-public places baya kuzwisisa njalo bayakuqakathekisa ukuthi kumele bagqoke amamaski. Indawo eziningi ngibona abantu begqoke amamaski balutshwane nje abantu ngibizinga laba abantu as compared kulaba abagqokayo kule indawo ye-Indianapolis. Yikho engibone ngani yiyo into engani iyasiza kakhulu ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus e-Indiana as compared kwamanye ama-state. Kodwa lokhu akusho ukuthi siphephile ngoba balokhu bakhona abalokhu bengani abafuni ukuzwisisa ukuthi lo mkhuhlane uyingozi okungakanani.
Baningi abantu asebelahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Eyakho imuli ungathi iphazamiseke njani?
Kuyami muli kulabantu abangamangathi ngama entrepreneurs abasebenzayo bona ekuzenzela i-business, so babe affected. So ngilabo abantu emulini aba affected yileyi i-coronavirus. Ngiphinde ngibe labanye within imuli abangaaffectwanga ngoba bengabantu abasebenzela i-health sector abasengozini futhi yokuthi bawubambe lo mkhuhlane ngoba benceda labo abagulayo. So yeah, i-answer ithe bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi ngalo mkhuhlane, bakhona futhi abanye abangalahlekanga ngomsebenzi kuliwe emulini yami kodwa basengozini njengoba besebenza beyibo abazamayo ukuthi bavikele labo abagulayo kwezempilakahle.
Umnumzana Lawrence Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamatshumi amabili lanhlanu laya ku-1089. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla. Leanda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kuseni.